Okokuqala kuyazwisiseka okwenziwe iBulawayo City Council ukuthi bayehlise inani lama-hours abantu asebehlala bengelamanzi ngalo. Ngoba sikhangele sonke ukuthi amadamu ethu kukhanya ingani awagcwali. Ngakho uBulawayo City Council angahlavule impompi zonke khathesi athi amanzi kawabe khona 24 hours a day and 7 days a week for umuntu wonke. Ngalesi sikhathi amadamu ethu evele lamanzi amalutshwane, sibona ingani kungaba yinkinga inyanga ezilandelayo. So yikho sithi siyakuzwisisa abakwenzileyo, kuyatshengisa ukuthi hayi kukhanya ingani balesifiso sokuthi amanzi siwathole, ngoba nxa esekhona nyana labo bayenza okuthile okutshengisa ukuthi kuyazama ukuletha amanzi ebantwini.
Kodwa inhlelo zenu ziqhubeka njani ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi edolobheni lakoBulawayo, njalo lingathi zikhona esezitshengisa umthelela?
Inhlelo zethu thina njengeMathebeleni Institute for Human Rights ezokukhankasela amanzi ziyaqhubeka, ikakhulu uhlelo lweMonday Water Action liqhubekela phambili. Ngikhuluma nje namhlanje besithola amapikitsha abantu, namhlanje sijoyine umkhankaso we-United Nations Water othi Water to Me, lapha kade sibuza khona abantu ukuthi amanzi atshoni kuwe, what does water mean to you? Njalo abantu bebephendula lumbuzo ngemipikitsha, bebetshengisa ukuthi amanzi aqakathekile kibo ngoba amanzi atshengisa ukuthi ayimpila kahle, amanzi ayinkolo kumbe ayancedisa inkolo lamasiko, amanzi ancedisa ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi ancedisa abantu ku-development, ku-economy, ayancedisa njalo lento ezishiyeneyo kubo tourism ukuzigcina uhlanzekile, njalo njalo. So yikho kanti ade bekutshengisa namhlanje ngamapikitsha, akade bekwenza ukuthi uyathatha ipikitsha usitshengise khonoko. Kukanti inhlelo zokuthi injongo yethu kakhulu yokuthi kube khona esithi ngesilungu i-accountability ngendaba yamanzi ukuveze kamgceke iyaqhubeka njalo, ngoba sibonile iBulawayo City Council isilethela ukuthi imali ye-pipeline water project bayisebenzisa njani. Njalo futhi lezinwa sesiyibonile iphendula eminye yemibuzo yethu, beyiphendula emsakazweni noma nje thina bengakazibhaleli, sisesalibalandelela leBulawayo City Council ukuthi basibhalele basiphe impendulo ngokupheleleyo njengoba lathi sababhalela sibabuza.